akula umuntu ongakhathazekanga ngomgqothelo wakhe. Sibe nama-accident ngo-December engibona ngani amanye akhona bengavikeleka. Engingakutsho kuwela kubalaleli be-Voice of America ukuthi ngibe lethuba elokuxoxisana nomphathintambo owezemgwaqo ubaba uFelix Mona, ngaxoxisana nomphathintambo owezemali ubaba uMthuthu. Unfortunately ngibilive, so angabi sehofisini. Ngineqiniseko ngoba sikhulumile batho ukuthi already sebene-team ekhangele khona lokho. Engingeke ngakutho ukuthi sebengaphi, ngoba into abayithethe labo njenge-priority ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi iyogengelisiswa. Ngagcina ngikhulume okungaqondenanga lami, ngingelaqiniso ukuthi khathesi bangaphi.
Singathi ongakutsho mhlonitshwayo ukubana selixoxe ngaphi ngesimo somgwaqo lo.
Engingakutsho ngisiqinisekise ukuthi into esiyikhulume ngo-December, la ngimthole kuleave uminister we-finance ngaleso sikhathi, kodwa wathi ukuthi lanxa elapha khona useze izikhalazo zivele endaweni ezithiyeneyo ngendlela umgwaqo omi ngakhona. Singakuyasikhathaza njengoba usitsho ku-tourism imigwaqo ngama-key enablers tourism. Manje umuntu angathi siye endaweni enhle kodwa indlela emfikisa khona ingekhonhle kuqinisa khuluma angani zalapha besiya khona labo ukuthi kuyabethe ukulimaza thina kwezokwethekelela lezo. So ngikhangelela ukuthi la ngifika nje kuyonale viki ngizakulandelela ngeqiniso ukuthi maybe in terms of ukuthola umuntu ozayalungisa singabe sebeku-advance ngoba kungabe kudinga ukuthi bathole u-contract. Sometimes ama-processes adingakala ngomthetho ayenza ukuthi kube lama-delay, but ngizalandelela ngizwe ukuthi sokumina.